mina bengakhangeleli ukuthi vele ube ngaphili ngalolo daba, ngoba phela indlela asebuse ngayo uPresident Mugabe kusukela ngo-1980 yenza ukuthi kube nzima ukuthi avume ukuthi kungaba nomunye umuntu yena esesekhona ongabe ehalela kumbe singathi efisa ukuthatha isikhundla sakhe, ngoba lokho kumenza alulazeke, njengoba besesibona emalangeni adlulileyo ukuthi beselulazeke kakhulu ngendaba yokuthi kuphanye ngani yena vele usengumuntu okhangelela ukuthi ukubusa akuseyikho kwakhe kwesikhathi eside kakhulu.
Ukwenza kukaGrace Mugabe tethisa abanye athi bafuna isikhundla sikaMugabe, baxotshisa njalo kubandla, yiko kwenze abanye banakanela ukubana ufuna ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kodwa uMugabe uthi hayi akunjalo. Ulubona njani lolu daba?
Mbone ngane abacabangela ukuthi uMrs. Grace Mugabe besenze ngani ukhangelela ukuthatha isikhundla sikaPresident Mugabe, bengabe besiqinisweni, ngoba phela izenzo zakhe lokusebenza zima sekwenzileyo lokukhanya ezimisele kakhulu ukulwisa kutshengisa ukuthi kukhona into enkulu ekhona. Nxa kuzukuthi bengafuni isikhundla sikaPresident Mugabe, kukhona okunye akufunayo okukhulu okuqhakatheke kakhulu okutshengisa ukuthi kungabe kulingana lokufuna isikhundla sikaPresident. Kungasenani okwazakalayo ukuthi uMrs. Grace Mugabe ukhanye zama kakhulu ukuthi kungabi lomunye umuntu ofuna kumbe ongathola isikhundla sikaPresident Mugabe. Kungamangaza kakhulu ukuthi lowo munye umuntu angaba ngubani, njengoba yena engakatsho. Nxa engafuni ukuthi kube ngomunye umuntu engathi ukuthi kufunakala kube ngubani, mhlawumbe kulula ukuthi sithi yena nguye ofuna leso sikhundla.
Uthi njalo uMugabe abalwisanayo kuZANU-PF befuna isikhundla sakhe kumele batshiyane lalokhu, ngoba yena usakhona esikhundleni njalo isikhathi sakhe sokubusa asikeneli. Ubona kuphela yini ukulwisana kubandla leZANU-PF lo?
Amazwi la afana nanje nasanje khulunywa uPresident Mugabe lanxa ekhulume ngendaba zamabandla aphikisayo esithi hayi lingahluphi ngesikhundla sikaPresident, mina ngisesekhona ngendawo. Njalo kufanele latho njalo uPresident Mugabe ukwenzela ukuthi phela angalulazi kangako ukhanya ingandawo isezilungiselele ukuthi isikhundla, ngoba umuntu obusayo nxa ngathi selungisele ukuthi aphume esikhundleni kusuka kube nzima ukuthi aqhubekele phambili ebusa. Lokhu uPresident ukutsho lokho lokho ukuthi athole ithuba lokuqhubekela phambili ebusa.